kathesi kungathiwa khona kakube lokhetho namhlanje emat north ama constituents nxa ehlezi enjalo elithumi lantathu ngikhangelela ukuthi thina okwanamhlanje nje singathatha alithumi izano sizwele mhlawumbe ngamathathu asikafiki ku 100% ukulungiselela kwethu ngoba injongo yethu sibisibili ukuthi sibuyele laphana ku 2005 lapho izano PF yayile 0 khona lapha eMathebeleni North eBinga North banengi abachiloyo ukuthi khona ama margins ayehlile okuthi abanye sebesiba lokungani kwesithuka lokwesaba ukuthi hayi ZANU PF kuthi ukuthi sibili yabuya kanti mina nxa mbezwa bekhuluma njalo ngabantu abangazi lo mdlalo wepolitiki iby election ngama election amalutshwana okuthi ukuthi khona abantu bayathatha ama resources abo bewafake endaweni eyodwa kuza kuba le mali eziningi eziyafakwa so akuphintshukutshu kakhulu ebantwini abaningi ukuthi behambe bevota bafake bafaka baze bafaka lobunankagwa bafaka lamabhayisikili bafaka lezi bhorane ezifakwa impikitsha kamnankagwa kwafakwa amagreda akula nto eyasalayo but badlule inombolo yabo abayithole ngo-2018 ku-general election ngamavoti alithumi lambili kuphela now ngamafitshane kutho ukuthi izanu kayigeyinanga kusukisela ngo-2018 thina bethu besingeke sakwanisa ukuthi sibaphakamise bonke bengu-18,000 something ukuthi behambe bevota kodwa sikwanisa ukuphakamisa abangu-10,000 now lokho kutshona kusobala ukuthi khona ngomnyaka olandelayo kuyimi engimileyo mele ibandla le-CCC kunguthamisa omileyo emele ibandla le-CCC sizabona thina sobabili lo president uthamisa sithola ama 26,27,28,000 izanu PF lo 7,000 ayisozimfiki ukuthathe lokho kubhale phansi ukudliwa kwethu eCholojo South asonto mamhlanga okufuza ukuthi abantu beyibale kakhulu kanti bivele iconstituency yezanu PF akulula ukukhipha umuntu emzini wakhe especially ngesikhathi se-by election soke lokho kungabi ukuthi abantu bebale okuningi kakhulu ngaphakathi na ukulahlekelwa kwethu yesizayibhuqa izanu PF yakuba iyakuba yi-opposition eMathebeleni North njengendlela yakuba ngayo yi-opposition elizweni lonke
siyabona ukuthi ibandla lezanu PF likhuluma ngokulungisa elithi ngama-cells elithi ayinsika yokuthi linqobe lina lila uyina ama cells ama structures okwenu lana likulandelayo ukubona ukuthi ngempela abantu bonke bazimisele ba register ukuthi bevote
ama cell izana ila ama cell lokhu yanokwenzakala ngamagame nje okuzama ukuthi bendoze umnankagwa before congress ayila ama cell mamhlanga ngabala abantu ku ground akusela muntu othanda izana uPF ku ground la balutshwana plus sesinanzelele ngoba ngizwile ukuthi eBinga uChiwenga uyabe khona sebizo sobhuku bonke ukuthi khona ebatshela ukuthi ngabahambe beforma amaseli endaweni zabo asazi kubusobhungu uyakuba nguchairman waleyo seli kumbe uyakuba yini into abayizamayo nje ukuzama ukuthi bethinta abantu besebenzisa sobhuku besebenzisa izinduna but abalabantu abantu bazahamba sibili bebhalisa azagcwala amabhuku ngoba vele bathatha amabhuku asobhuku abathathi muntu ngenxa yokufisa kwakhe lapho kubuya kosobhuku akusinika ilisti yabantu bakho yesiyiselo yezanu PF yikunazelela ukuthi even ama primaries abo adlulileyo lawa ebegcwele ngeconfusion because kwakuthatha umuntu wonke lama supporters thina in terms of ama structures ungabuza buza abezanu baza kutshela ukuthi siye sabisa ku ground ngoba thina asila muzi asila village asila bhuku lapho esingela ummeli wethu khona so yindlela esesingene ngayo ku ground asethuki ngalokho okwenziwa izanu PF bangaqeda othiwe ngababuyele Harare thina siyabe sikhona ku ground and siyahlangana labo ku ground.